Hey kubi baba kubi kakhulu sibili amadlelo ngoba lonyaka asizange sizuze izulu elaneleyo ngalokho sokwenze amadlelo abamabi sikhangelele ukuthi ukuthi isiyaphela inyanga isithi June siyabe ngaphela amadlelo sibili
pho lizakwenza njani Ndlovu
asazi ukuthi siza kwenza njani ngoba ukudla kwenkomo okuthengiswa kuma feed manufacturers kukhwela ngeviki ngeviki khathesi nje kuyi-$41 ngiyethemba kusiya ukuthi ekupheleleni kwale viki kuyabe sekufike ku-$50 lokhu kusifaka ebunzimeni obukhulu ukuthi pho siza kuthini ngoba le ntengo yenkomo yehlile kakhulu ukuthi asenelisi ukuthengisa inkomo zethu sithenge ukudla
pho lizakhangela ngaphi manje nxa kunjalo
asazi baba kodwa akunange indlela sizathengisa zona lezi nkomo ezilutshwane ukuthi sireyize imali yokuthenga ukudla njalo futhi sizazama ukukhuluma lohulumende mhlawumbe angasilalela yikuthi anti akuvotwa kathesi uhulumende uqina ngokunxaso kuvotwa manje sibe lo mnyama-ke lo nyaka akula amavoti akhathani so uhulumende kasoze asikhangele
ye kodwa lile themba yini lokuthi lingenza okunye nje lani okungenza ukuthi inkomo zingafi phela
yebo silalo ithemba lokuthi mhlawumbe singadinga ukuthenga utshani ukuthenga yona isidi ngale durayo mhlawumbe lokuthenga isikuba sizenzele yethu isidi esingakwanisa ukuyenza.